uyabona kuba nzima ukuthi khona umuntu ekutshela ukuthi lapha mina kathesi sengifuna ukuyayo qeda i-master's degree yena ehluleka ukupasa u-form 4. Izakhi ilo hlupho olulodwa ambona ukuthi useselomuntu olokhu elethemba kiyo. Nxa bona besithi badinga imali, indaba begijima besiyakhatshana bengaqali ngemali zekho manje agriculture ezikhanyayo ezisobala ezikhona lapha eZimbabwe okwaziwayo lokuthi abazidlayo ngabozibani abanye ngabantu abahlala naye yena uLois Mathanda Moyo wakhona. Indaba ifuna ukuqala ezisena ngendaba ngezemali ezisemalaysia khona lekhatshana engaqali ngezinye ezikhona lapha lokubothwa kwabantu bakhona. So-ke ngokubona kwami yikudlalisa isikhathi sabantu seZimbabwe uzama ukudivert iattention yethu, ikuzama njalo ukuthi yena abantu bezama ukukhangela angani izakhi kukhona ekwenzayo kanti bona vele akulalutho abalwenzayo.
Kodwa mhlawumbe isitshintshile, yikho nje besithi sebezama ukuthi ibuye elizweni limali.
Charity begins at home, Nkomo. Akhona amasela abagcwele lapha eZimbabwe kuZanu-PF. Ngiyakutshela ukuthi khona apha kuyaziwa ukuthi khona izimali zikahulumende zidliwa njani ngabobani. Yindaba befuna ukuthi beqale bedinga lokho okusemoyeni esingakwaziyo okungakhanyiyo okuphoyi kukhulunywa kuphela ngaphandle kokubana kuyikuzama ukuthi bezivala amehlo. So ngokubona kwami mina hayi ngibona ngani akulalutho sibili olumangalisayo esingalulalela kumama lo. Umama lo uzama ukusilibazisa nje njengabantu beZimbabwe ukuthi sicabanga ukuthi kathesi sebetshintshile. Bathinte nini ukodida general ohlala ekhuluma ngabo ukuthi hayi imali idliwa ngabantu abanje nabanje nabanje kuhulumende waseZimbabwe.
Kodwa asithi izakhi yena lifile ukukhuluma lalawo mazwe okuthiwa kufihlwe khona limali, ubona siba lokuvumelana yini ibuya limali eZimbabwe?
Kuyahlupha lokho Nkomo, ukuthi khona sithi khona kuyenzakala because okwakuqala laba bantu behluleka ukuthi beprove beyond reasonable doubt lapha ngaseZimbabwe kulaba bantu abalutshwana so far sebeke bababopha. Amazwe wonke nawaphandle ale mithetho yawo ayabe elayo pertaining to ama-investors. Nxa umuntu ebuye mazo-investa amalungelo alowo muntu bayawahlonipha, abafani lapho esithi khona umuntu noma e-investile lapho ekumthathela into zakhe.